Sika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 5 lwezi 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zeGwanda zilandula imbiko ethi kazifuni ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivote.
Iqinisweni isikhathi sangikhona sesizima ukuthi singathi ngeshuwa-shuwa ngo-2018 i-diaspora vote izabakhona. So kunzima, ingani ibhaya ithenga isikhathi ngabomo ngento leyo.
Uzulu wezigaba zePlum Trees goqela kombimba. Sezihlala evalweni zisesaba inyathi ezifohle zivela eWange National Park.
Nanje lokhu esibona lapha ngasithatha nje imbijana yakhona. Kungaba lenkala kade yomehluko kakhulu. Abantu ukuthi ba benza idebate ukuphikisana ngomlomo.
Ukhetho lweMelika luza kwenziwa ngolwesibili. Sifundo bani singatholwa ngamanye amazwe afana leZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso yezakhamizi zedolobho leGwanda zilandula imbiko ethi kazifuni ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ziphiwe ilungelo lokuvota kukhetho oluzwayo lukamnyaka ka-2018. Iphephandaba leThe Chronicle lethule umbiko othi izakhamuzi zaleli dolobho zatshela ikomiti yedale lephalamende ebuthanisa imbono kaZulu phezu kwemithetho yokuvota ukuthi kazifuni abakwamanye amazwe bavote. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yeGwanda Residents Association umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo owayesemhlanganweni lo utshele iStudio 7 ukuthi babili nje kuphela abantu abathi kabafuni ukuthi abantu abahlala kwamanye amazwe bavote. Siqale ngokumbuza ukuthi impiko le iliqiniso na.
Ngamanga Chris, ngamanga luhlaza. Lathi kusethusile ukuthi indaba ifakwa ngendlela enje. Iphume kuChronicle, iqaliswe iChronicle newspaper yeZimpapers. Iqiniswe likhona ukuthi kwasukuma abantu abathathu emhlanganweni. Umeya, lo deputy mayor, lo councillor, abangabezani uPF, yiba bafaka lowo mbono ke ngu-3. Otherwise, bonke abantu ababekhona emhlanganweni were lobbying ukuthi abantu bediaspora benikwe i-right yokuvota. Kungabala amanye amaphepha angasuka kakhulumende akubeke kwacaca ukuthi abantu bakhuluma bathini. Ukuthi isitori sithwistelane ngendlela enje singcolisa ibizo labantu beGwanda kangikuzwisisi. Hayi, kusilo qiniso ngamanga adanisa kakhulu. Nxa i-newspaper zisenze nje it's very bad.
Kodwa bona abantu beGwanda bathini ngokuthi abantu bediaspora bavota?
Yinto esiyikhalela kakhulu. Iproblem ukuthi into lesiqhasa ukukhuluma ngayo from 2013 immediately after elections after constitution ukuthi akulungiswe ama reform kuqale ngayo indaba ye diaspora ngoba ngayo yaqalisa ngo-2013 kathi singathi siye emaphetheleni but sesikhangela u-2018 eqinisweni isikhathi sangikhona sesinzima ukuthi singathi ngeshuwa-shuwa ngo-2018 i-diaspora vote izabakhona. So kunzima, ingani ibhaya ithenga isikhathi ngabomo ngento leyo. Ngakhangela kathi selengani yibo abayikhuluma kakhulu kanti benza ngabomo ukuthi divert attention ngento abawaziyo ukuthi sokungaba nzima ukuthi ngo-2018 i-implement. But kumele sikhontinue siyikhalela. Nxa kuvuka siphushe ingene ngo-2018 but definitely 2023 ibe isiyinto ekhona.
Hello ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso yeGwanda Residents Association ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le eGwanda. Uzulu wezigaba zePlum Trees goqela kombimba komakhulela lako madlambuzi zibikwa ubikwa esedlela evalweni esesaba inyathi ezifohle eWange National Park esezihlasele zalimaza abantu abambalwa njalo zabulala oyedwa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele sakhamuzi sakombimba umnumzana Difa Dube.
Yebo Nkomo, sile simo esibi kakhulu esizakalayo emangweni wakithi. Ngibala indawo ezifana labo Jijume, ngibala indawo esifana labo Mbimba, labo Ndolwane, omakhulela. Kuqansa kusiya phezulu kwalayo kuze kuyofika kwamadlambuzi, kuze kuyofika kwamasendi labo Tokwana. Kule nyathi ezabuya, kushuthi zabuya zivelele ehlangothini lweWange National Park, zozothutshela emabhongane. Njengoba usazi baba Nkomo ukuthi emabhongane seyangalunxiwa, akusela amanzi emabhongane. Ngokusuka-ke lapho ngokungatholi amanzi, inyathi zalandela umfula uTekwane. Inyathi lezi zidlisa abantu luqubhu mpela ukuthi abantu abasahlalisekanga, abantu basengozini kakhulu abaphephanga.
Bathini bona abakhangelane lezendle nxa likhulumisana labo njengezakamizi?
Abakhangelane lezendle sezakuxhumana labo sibili khona ngale abanye abantu babhongane. Uhlupho abalalo ngokuthi abala izinto, inyawo zokuhamba. Njalo bakhala ngokuthi ipetroli abala, le nyawo izimota abala, zimota zokuthi bayenelise ukuthi bangazigweba mhlawumbe ukuthi banelisa ukuzithinta bazithole kusasemasinyane. So iluhlupho abakhangelane lalo lona lolu ukuthi phezu kwamandla abo ukuthi bengayenelisa ukuthi bakhijime yonke indawo bayenze umsebenzi wabo ngokupheleleyo.
Abalimeleyo abahlatshwe yilezi inyathi bakusimo bani?
Okushuthi mbaba Nkomo, ngithanda ukuthi ngikhulume into edabukisayo kakhulu ukuthi kulo baba owahlatshwa inyathi wakombimba usasesimeni esisibucayi kakhulu khona ngale e-Central koBulawayo. Kubuye njalo kube sekusiba lo munye ubaba owalinyazwayo laye wakwaMasendu laye usesibhedlela khona le Central. Kube sekusithi njalo-ke kube lo munye umama owakotokwana uhlatshiwe laye wahanjiswa khona ngale Central po sithola imbiko kathesi ukuthi umama lo osejonile. Engingakusho Nkomo ukuthi bengithanda ukuthi ngixwayise kakhulu ebazaleni kakhulu ukuthi nxa behamba bakhangele kakhulu, bavula amehlo bakhangele, ngoba inyathi iyinyamazana icishe ifane lesifuyo, icishe ifane lenkomo. Kodwa ingumdaka wona, noma ngathi imnyama ngombala, kodwa impondo zayo zikhathe phezulu. Likhangele kakhulu lapho elihamba khona, njalo lingahambi endaweni engathi ilesixuku, ngoba kakhulu inyathi ithanda ukuthi nxa ibona umuntu icashe esixukwini. So lihambe kakhulu indawo ezingamagceke noma lisebenzisa izindlela ezinkulu.
Olo-ke ngumnumzana Difa Dube, isakhamuzi sakombimba ePlumtree. Ubekhuluma ecingweni lo Ntungomile Nkomo weStudio 7.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Kuhlelo lwezemabhandleni namuhla ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukombwe. Mukombwe, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Nkomo, uthola njani ngapha? Kungaphela kunjani eAmerica?
Hayi, ngapha ku right siphile kuhle. Kunjani khona ngapha eBinga?
Hayi, kuyachisa Nkomo, uthwa hayi lichisa kuze kuphume imhlanzi emanzini ndoda.
Ah, lithembisi ini izulu?
Hayi, izulu like lahiza chiza kuthanye. Mbona mina njengomuntu omela abantu okuyi rain gauge kwami kwanginika 10 milliliters, ukatshengisa ukuthi hayi alisilo zulu lokufaka inhlanyelo, ngelokuthi nje kuphela isihlahla lisihlume.
Kodwa wona amalungiselelo okulima ahamba njani? Sebeqalisile yini abazali ukudinga inhlanyelo lokulungisa amakhuba?
Hayi, okwabo bayalungisa njengenjayelo, ngoba kuthiwa intandane iyakwazi ukuthi hayi nxa selitshona kudliwa njani. So izizalwane zeZimbabwe njengabantu beBinga bayakwazi ukuthi inhlanyelo ikhulunywe emaphepheni, ikhulunywa nje kuphela, ngoba nginje njengo-council chairman ngizayihlanganela okukhanyayo okubambekayo ukuthi inhlanyelo ingaba khona. Ye, abaningi sebeqalisile uJMBIK ukukhuluma ngenhlanyelo, RX sike yakhuluma ngenhlanyelo, kodwa okunye kuphelele emaphepheni. Ukuthi ngingathi kulo osebe waphiwa inhlanyelo, hayi akukabi nomuntu osezuza inhlanyelo. Singazi ukuthi ngokoma kwelizwe lokuthi izaba khona yini, ha lokhu sikuthiya kuye uNkulunkulu ozabona ukuthi kuyinokuthatha indawo.
Emavinkilini khona iyatholakala yini inhlanyelo yona leyo, njalo iyathengeka na?
Bengakakhanyi kangako ikuthi nje upali yakwazi ukuthi abantu beZimbabwe sinjani ngendaba yokulamba, sebehlakaniphe kakhulu. Umuntu uyabe valele imhlanyelo yakhe melele ukuthi lapho ezadingwa kakhulu ngebhekobo December khonale, kodwa njengeprize hayi kayekacaci kangako, ngoba ngabaka faya kuma shelf okukanyayo ukuthi ngazi ngafakaza ukuthi hayi intanyelo oyifunda ebhinga kahambe endaweni ethize ngisazama ukudingisisa kubona usulu ku bread basket yethu ebhinga lapha abalimi abantu okuzwayo ukuthi inhlanyelo iminjani kodwa sike safika ekariyangwe la iviki epelileyo sikhulu ku-irrigation yethu ekariyangwe irungwala irrigation kodwa abalimi bekhuluma ngendaba ye-fertilizer ukuthi kayitholakali inhlanyelo ngabakabilayo inje kukhanya izulunkalo lingaphangisa lo nyaka singazi ukuthi sizavuna ngoba soze sivune kodwa ngawukakhanyi lutho ukuthi singathi inhlanyelo ikhona Mkombo
kahle kahle Mkombo nxa izulu lithe lanakuhle khona ngapho ebhinga kuyini elivama ukukulima kakhulu emasimini lapha
emasimini akithi ngathi thina inyawuthi sitshaya kuhle kuhle nxa izulu line kahle lamabele then siyazidowatha akwazi ukuthi ibhinga sila endawo ezingu-2 isiyabhuwa lelusulu abantu bayazilimela umumbu bayavuna sibiliyona even i-GMB njengorhulumente uyahamba ayothenga khona kubo-GMB bayathengisa abadali ngale even ikotoni umumbu even amazambane uhamba kolusulu hhayi kuyabe kukhanya but into emangalisayo uzathola ukuthi nxa sebekhipha ama-records kuprovinci kuyabe kungasakhanya ukuthi ibhinga ike yaproducer kuyabe sewukhanya kathi seprovinci ukuthi abalimayo ngobani ha uyahlukangela ukuthi ngumba ngazo lo but into ekhona anyway hayi abantu siyavuna kakhulu thina njengenyawuthi lamabele then siyabhuwa labolusulu yikho ukhangele ukuthi bayavuna njipijana umumbu kodwa noti wokuthi ilusulu iyadengisa umumbu isiyabhuwa hayi bayalima okwanile ukuthi babadlela abantu babanxalini ekahle izulu
izifuyo zona ziqinile kodwa
kwezifuyo ha asike sikhulume ha inkomo seziphelile mina esifayeni sami ngikhuluma nginje sengilahlelwe ngenkomo ezingu-8 ingazi ukuthi lapho eliyakuna izulu elensewula kuyabe kunjani ngathi inkomo seziphelile imbuzi lezasikhanyi and ukuthi abazali bangazama ukuthi bethengise inkomo yankona othengayo ngothengisayo ngoba umuntu othengayo ngokunika intengo yenkomo yakho so kunzima okusemakhaya kube kusemaphandleni ngikhosi yami
livame ukulima ngani ngamathalakita kumbe ngenkomo
thina silima ngenkomo balutshwana nje abalima ngamathalakita e-DDF labanye nje laba abazuza nge-corruption yezandu le amasela lawa ezandu la
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Mkombo silethemba liza kuna kuhle izulu belima abadala likhona ukuthola ukuhle
siyabonga Mkombo hayi sizalathi sifaka njengowathiwa unkulunkulu ngophethe amakhiyi ngayoluthi izulu lina ngokutata kwamgalve hayi besiyakuthi kunzima kodwa laye unkulunkulu ngelinye ilanga uyakhalala ngelinye ilanga la
hayi kunjalo Mkombo siyabonga kakhulu
siyabonga Mkombo
Belilalele uhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mkombo asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngutungameli Nkomo
ngugama
namle
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa impahla kwamanye amazwe inhlanganiso leyithiwa International Cross Border Association umnumzana Dennis Juru nguye esixoxa layo
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
Siyabonga.
Kungasitshela ukuthi kuhamba njani lezi nsuku kunhlanganiso yenu ephathisa abaphila ngokuthengisa?
Okwakade sibona ukuthi abantu abaphathisayo impahla zabo sebebaningi kakhulu ngoba siyabona ukuthi abantu iningi labantu alifuni ukuya ekhaya okwakade ngoba ama-permits aya-expire especially e-South Africa ama-permits aya-expire so wonke umuntu ufuna ukusebenza ngiyabona kungani yena into eyenzayo ukuthi abantu baphathise kakhulu impahla yabo so abantu abaphathisayo sebebaningi kakhulu
manje nxa sikhangela khona ukucapha umngcele iboda akuhluphi yini kakhulu nxa sikhangela imithelo okumele abantu bayibhadale
kathesi abantu bayadizwa ayisondaba yokuthi abantu bayabhadala lokhu vele izimura kuyadizwa kuphela ngoba kulo mthetho lwana we-SI 64 so abantu bayadizwa iningi labantu liyadizwa akusho ukuthi abantu bangenzi into zabo straight.
Kodwa bakhona yini abalokhu bediza njalo ukuthi bangene kumba abanye abacapha umngcele ngokucapha uLimpopo lokunye kunjalo labana abathiwa idaba lapho bagcwele yini?
Hayi, abaningi ukudlula abangenayo okusemthethweni. Iningi labantu liyalingena ngaseqeleni ngoba imithetho yangkhona vele imithetho yangkhona ayiyenzi njalo abantu abasebenzisa ama-passport. Umuntu engasebenzisa i-passport kuba le problem yokuthi i-problem yokuqala ukuthi amalanga banikeza amalanga amalutshwane umuntu abe efuna ukuyosebenza abanye abantu bayabe nawo ama-passport kodwa indaba yokuthi akunikezwa amalanga amaningi so abantu bayabona kungcono ukuthi bahambe ngela ama-passport kusithi abazabe befuna ukuthwala impahla basesidabulapho bangene ngasiceleni kwe-border so iwa ama-problem esilawo.
Manje njengenhlanganiso liyabaphathisa yini abantu njalo ungasitshela ukuthi baningi yini elibaphathisa?
Ye, thina asichaphisa abantu kodwa sithatha iy'mpahla zabo bona sihlangana labo phambili sithwala impahla kuphela.
Njengenhlanganiso ephathisa bona laba abantu abathenga impahla becapha umngcele, ungatshela uZulu ngamafitshane ukuthi liphathisa njani njalo nqa uZulu efuna ukuphathiswa likwenza njani?
Abantu bayaphathisa impahla zabo. Abantu ma befuna ukuphathisa impahla bayasifonela ku 0623966158 njalo ma befuna ukuthi siyobachekela ukuthi izihlobo zabo ziyabe zinjani. Siyahamba siyobachekela ma kule nama-projects awayenziwayo siyahamba siyobachekela sithathe namafoto izidombi sibalethele sibanikeze konke babesho ukuthi izinto zabo zihamba kahle ekhaya eZimbabwe.
Kule sikhathi yini lapho ngathi khona abantu baningi abacapha umngcele kumbe kuyafana nje njengoba lezi nsuku sisiza ukubana eZimbabwe kuyakhathaza impilo kayihambi kahle?
Ya, akufani. Ngalesi sikhathi abantu abasaye South Africa iningi labantu libuyela kodwa ngabo January isikhathi sokuthi umuntu oyabe sebuyela eSouth Africa uyabe ephuma ngaphandle kwelizwe ngaba kuye South Africa kuye Botswana kuye Zambia kodwa iningi labantu liye South Africa ngoJanuwari abantu sebeyofuna umsebenzi okwakhathesi amakhampani ayavala so akula bantu abahambayo eSouth Africa ngalesi sikhathi ngoba amakhampani ayavala and bazohamba maye amakhampani sevula ngoJanuwari.
Njengoba lezi nsuku kulo dubo lokusilela kwemali eZimbabwe kukhulunywa ngama-bond notes lokunye okunjalo, ungasitshela ukuthi amalunga enhlanganiso yenu labantu elibaphathisayo kuhamba njani ngodaba lwemali?
Amalunga ethu thina vele abasahambisi imali, abasabhenki imali ngoba sokule problem ukuthi bafuna ukuintroducea ama-bond notes. So amalunga ethu vele thina asahambisi imali ku-bank ngoba abawazi ukuthi kusasa kuzovuka kunjani plus asazi ukuthi uZulu uzomukela imali le yama-bond notes okungakanani. Maybe uzothi uhambisa imali yakho ebhenki bavuke bakunikeza ama-bond notes usithi uyatshintsha abantu bayalo ukutshintsha ukuthatha ama-bond notes. So thina vele asisahambisa imali emabhenkini, asafuna ama-bond notes lawa ngoba asebenza ungaye South Africa lawo atshintshwa akuso mali lokhu. So thina amalunga ethu vele asebenzisa ama-bond notes, asisebenzisa ama-bond notes.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi so singasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga balaleli, sithi libuye lizophathisa impahla zenu lihambe kahle ngesikhathi sekhefu lesi. Abatshayeli litshayele kahle libone inkomo lamadondi emgwaqweni.
Hhayi, sibongile.
Siyabonga.
Hello-ke bekungumnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa ngaphandle kwelizwe eye International Cross Borders Association, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930-12080 kHz. Ukhetho lwemelika luza kwenziwa ngolwesibili yona le iviki eqalayo. Sifundo bani esingatholwa ngamanye amazwe afana leZimbabwe? Lumbuzo siuqondise kumnumzana Quiet Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele melika.
Kungaba kuhle sibili okumangalisayo uma iZimbabwe ingafunda kwabanye ngoba imfundo vele kayipheli. Into nje edanisayo ukuthi iZimbabwe ithanda ukuzenzela okwayo, izenzela ekubona kungani kuqondile kulungile ebantwini bayo lesizweni sayo. Thine sikubonayo, thine sise kwamanye amazwe esibona ezinye izinto zisenziwa ngendlela echiyenele yakithi kukho konke. Kungaba kuhle sibili ukuthi abantu beZimbabwe amalunga kahulumende bake babone nje ukuthi izinto zihanjiswa ngandlela bani. Into eqhakathikileyo kakhulu kakhulu uma kufika isikhathi sokuvota, abantu kumele bakhululeke benze lokho okusengqondweni yabo, basise ukuntshintsha lokuguqula izinto ezizathuthukisa isizwe sabo. Umuntu ilungelo lakhe eliqhakathikileyo kakhulu yikuvota. Uma ungelalungelo lokuvota lokho ofisa ukuvotela khona, umuntu ofuna ukumvotela yena, angiboni ukuthi ilizwe lakithi lingaqhubeka ngandlela bani.
Kambe singakubona kusenzakala lapho sikubone kusenzakala abantu besenza ingxoxo mpikiswano, ama debate, njalo kuqhawulana izandla abantu bemi bekhulumisana bendawonye kodwa bengamabandla achiyeneyo. Singakubona kusenzakala ekhaya.
Isifiso mnumzana, sonke siyakufisa ikakhulu uma sibona okwenzakala kwamanye amazwe. Kakula muntu ongafisi ukuthi hey bakithi ngalokhu kwenzakala kithi ngasi nje namhlanje. Nganje lokhu esikubona lapha ngasithatha nje imbijana yakhona. Kungaba lenkalakatha yomehluko kakhulu. Abantu ukuthi benze i-debate ukuphikisana ngomlomo, bephikisana ngezinto ezenzakalayo, bephikisana ngezinto abangazifuniyo, betshengisana ukuthi mina ungamvotela ngizaguqula lokhu lalokhu lalokhu. Lokhu okukhona kathesa ngikuzwisisi ngasizathu lokhu lalokhu lalokhu. Wena uma beza kuvotela unje unje unje, bayamtshela umuntu, bamtshele zigcwale uma bedebate. Ayisiko ukuthi ikulwa.
Alo ke umnumzana Quiet Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sihlaziya umkhuhlane wemvukuzane yebele i-breast cancer silo dokotela Annette Moyo. Siyakwamukela kuhlelo dokotela.
Ngiyabonga.
Siyananzelela ukuthi inyanga kamfumfu le esisanda ukuyigqiba ibingeyokunanza umkhuhlane wemvukuzane yebele i-breast cancer emhlabeni jikelele. Ungathi imfundiso ngalomkhuhlane yenele yini kwele Zimbabwe? Abantu bayawazi lomkhuhlane, bayakwazi ukuthi kumele benzeni?
Angikholwa ukuthi imfundiso iye ivamile eZimbabwe. Ngibona ngani kusase lethuba lokuthi siyenze okuningi ekufundiseni, ngoba ungananzelela ukuthi esikhathini esiningi nxa sikhuluma ngemvukuzane le kubo mama, especially abavela emakhaya, babonisa ukungazwisisi ukuthi sikhuluma ngani. Kuze kuthi lanxa umuntu esetholwe ukuthi ule mvukuzane, nxa umtshela usuka akuthathe ngenye indlela, abesehamba ayedinga ezinye indlela zokwelathwa alithiye, abesephenduka sokulate imvukuzane leyani isidlulele. So ngibona ngani kuseseleni into yokuthi sifundise kakhulu, ikakhulu omama bemakhandleni ngemvukuzane.
Omama kumele benzeni ngendlela yokuzihlola nje ukuthi kungabe imvukuzane le isiqalisa emzimbeni wa?
umama engazihlola eyedwa ngkhaya, engabuya ezohlolwa esibhedlela kumbe ekliniki eseduze laye, kumbe kungathathwa inyamanyana ebeleni lakhe ukuthi iyethestwa kudingwa imvukuzane. Umuntu engazihlola yedwa ngkhaya nxa ezwisisa ukuthi yikwina kumele abe kudinga. So kokuqala sifuna ukuthi umuntu ongumama abewazi amabele akhe ukuthi ami njani, ukuthi umbala wawo unjani, ukuthi ingono yayo nxa inormal injani, abekwazi lokuthi akhangele kanjani esibukweni, ngoba nxa ungabakwazi okunormal uzoba nokukhona into etshintshileyo uzaphangisa ubona.
Impawu ezikhomba ukuthi kungaba le mvukuzane emabeleni yiziphi?
Okokuqala engaba le lump kumbe engingathi libhundu phakathi kwebele, lingaqala lilincane libe likhula masinyane. Kwesinye isikhathi engaba le discharge kumbe engathi namanzi, amanzi la angabe emhlophe kumbe engabe elegazinyana. Kwesinye isikhathi ingono le iyawela ngaphakathi ibingani iyadonseka ngaphakathi kwebele. Esikhathini esiningi umuntu engaba le mvukuzane kungela nguquko ebonakala ngamehlo.
Azihlole njani?
Ngilusizi ngoba leka kuso video call ngiyabe ngingenisa impikitsha ukuthi kwenze njani. So angamaphambi kwesibuko, izandla zisemahleleni zilengele eceleni komzimba, ngithi uyakhangela abone ukuthi ingono zonke zimi ngendlela ajayele ngayo, lokuthi akula any change ngombala kumbala webele, anti wonke amabele omabili. And then abe sephakamisa izandla zakhe azifake ekhanda njengomuntu ohlaba umkhosi ukuthi maye babo wanti. Ebe sekhangela futhi ukuthi ingono leziyana zilokhu kuhle njalo akula kudonseka kwenyama yamabele, kudonsekela phakathi inyama zamabele. And then abesekhangela futhi efake izandla zakhe eqolo, eqinisa sengani ufuqa iqolo lakhe lifuqela phakathi, khona kuyena kwenza ukuthi ama-muscles angaphansi kwebele aqini, abesekwanisa ukubona ukuthi kungabe kule yini inguquko ayibonayo. Uma ethinta ibele singali-divider into izinqa ezingu-4. Kule part engaphezulu eduze lekhwapha, le part engaphansi engaphandle, bese kusiba le part engaphansi esesenta ekhangelane lelinye ibele, bese kusiba le part yangaphezulu ekhangelane lenye ibele. So those are the 4 parts. So umuntu ongumama kuyakumele ukuthi emile azithinte amaphathona la one, engathinte ngemfisandla phakathi ebeleni yakwansi ukuthazi ukuthi kula magundwini angaphansi mhlawumbe adeep phakathi kwebele. Engayenza njalo kumaphathi wonke wongu-4 emile, abesephinda njalo futhi elele phansi maybe phezu kombheda kumbe phansi on the floor, abambe ingono zakhe azimpuntuze. So sengani uyakhama, ngithi nxa engumama ongamunyisiyo kumele ukuthi kungabi lo chago oluphumayo, kumele ukuthi kungabi lamanzi aphumayo. So ingabona kula manzi kumbe kuphuma amanzi angani alegazi, then kuyabe kumele ukuthi aphangisaye kudokotela wakhe. And then okokugcina kumele ukuthi afake izandla zakhe emakhwapheni, azi ukuthi emakhwapheni lapha kungabe kulamabhundu yini angani zimbilaphi, engazithola eley'nguquko zona ezisengizibalisile. Akumelanga ukuthi ahlazijele yena ukuthi ule mvukuzane, ngoba miningi eminye imikhuhlane yevele engabonisa inguquko ezifana nazo nalezi. Uma kuke kwaba lo mama kumbe umama omncane kumbe udade wabo womuntu kumbe u-anti obele mvukuzane yevele, bonke abanye abayizihlobo zomuntu yena lo abangomama kumele ukuthi bahlale bekukhangelwa, ngoba nxa imvukuzane ike yenzakala emulini iyanda ukuthi iphinde futhi, njalo ithi senzakala kubomama besesebancane.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lodokotela Annette Moyo obesichasisela ngomkhuhlane wemvukuzane yebele. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakedlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Izakhamizi zeGwanda zilandula imbiko ethi kazifuni ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivote kukhetho oluzayo olukamnyaka ka-2018. UZulu wezigaba zePlumtree ezigoqela koMbimba usedlela evalweni esesaba inyathe ezifohle zivela eWange National Park zabulala umuntu oyedwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama uChris Gandhi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.